indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale elegcikwane le coronavirus eHarare.
Today, the 21st of March 2020, the National Microbiology Reference Laboratory at the Sally Mugabe Central Hospital confirmed yet another case of COVID-19.
Owesilisa otholakale elegcikwane le coronavirus eVictoria Falls uhlaliswe yedwa okuthiwa yi-quarantine, njalo uhulumende uthi uselandelele bonke ayelabo evela e-United Kingdom kanye lasebenza labo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane.
Sesihlisa faka ukuthi treatment, kodwa i-treatment yakhona kungenxa yokuthi ube lama-symptoms amayo ukuthi ubombonike i-paracetamol ubelaphakathi. Izolo-ke ube sesizwa-ke engcono, sesithi sengumuntu osesilile kodwa-ke i-COVID ilokhu i-positive.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare, okutsho ukuba sebebabili ngemva kwalowo owatholakala elalo edolobheni le-Victoria Falls. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esesigodlweni.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Obadiah Moyo ekhuluma lentatheli zindaba lapho aveze khona ukuba sebebabili okwamanje elizweni asebetholakale belalo leligciwane le-coronavirus eselibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni.
Today, the 21st of March 2020,
lamuhla mhlaka 21 kunyanga kamarch abe-National Microbiology Reference Laboratory esibhedlela seSally Mugabe Central Hospital bethule njalo omunye osetholakale ele-COVID-19, kusitsho ukuthi sebebabili asebetholakale belaleli gciwane eZimbabwe. Owesibili lo ngowesilisa oleminyaka engama-30 njalo ehlala eHarare, obeyethekelele eNew York kwele-United States of America mhlaka 29 Nhlolanja 2020, waphenduka eHarare mhlaka 9 Mbimbitho 2020, njalo wangena evelela ngaseJohannesburg.
Ngaphambilini bekuke kwaba le mibiko yokuthi sebebathathu ngemva kokuba umeya weHarare uKhansela Herbert Gomba kanye lenkokheli ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bethule imibiko ebifakaza lokhu enkundleni zebulenjini. Kodwa uDokotela Moyo ukhuthaza uZulu ukuba alalele okuvelela kugatsha lwezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana, ngoba kuyilo okumele lwethule imbiko ephathelene le-coronavirus. Abenhlanganiso esebenzisana loZulu izimele e-Community Working Group on Health bathi uhulumende kumele athuthukise indlela zakhe zokukhulumisana loZulu ngalolu daba ukwenqabela ukwethulwa kweminye imbiko mahlayana nje. Umnumzana Thapiwa Miko othengisa amaluba e-Africa Unity Square ukhuthaza uhulumende ukuba athuthukise indlela zokukhulumisana loZulu.
Sifuna okunye abantu bebuya lapha bekhuluma labantu ngebi door to door campaign nge-coronavirus, ngoba information ilutshwane, siyafuna information eningi yiko sifuna.
Lokhu kusekelwe yisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Marvelous Khumalo.
Siyabona kathesi ukuthi silama problems amaningi kathesi lapha. It's possible ukuthi ama cases e-corona akhona lapha eZimbabwe. Njalo siyabona ukuthi uhulumende wethu nguhulumende olamanga kakhulu. So kungenzakala kathesi ukuthi bakhona abantu asebebanjiwe bale coronavirus, kodwa uhulumende wethu gakuphumisi egcekeni lokho.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Gumbo osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI ekuhlangothi lwezokucubungula.
Kuyingozi kakhulu ebantwini, kodwa uhulumende lo esilahayo esimaziyo uyakwazi ukuthi into ukuthiwa i-security bayithanda kakhulu bayiqakathekisa kakhulu ini i-security asikwazi information asiyiphiwa eqondileyo asilashuwa le information esiphiwayo njalo ilizwe lesiyalazi ukuthi liporas kuvulekile lapha emabhoda lapha abantu bangena santando izikhala ziningi njalo kungena i-traffic too much akwenzi ukuthi kungaswelakala imoto e-1 ingene i-coronavirus vela umalayitsha bevela lao ngabe ilayitshi akwenzi
amazwi kamnumzana Gumbo asekelwe ngumqondisi we-Growth Edge Development Program umnumzana Zisunko Ndlovu
qakathekile ukuthi iZimbabwe njengelizwe libe lama lokho abakuthi ngama-mechanisms we-preparedness disaster preparedness ukuthi izehlakalo ezinje mazisenzakala sitholakale sizilungiselele njengelizwe
kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ukuze ilizwe lanelise ukunakekela izizalwane zalo ngesikhathi kule gciwane le-coronavirus ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
kusenjalo umqondisi wezempilakahle lokondliwa kwabantwana emathebeleleni north udokotela Phethi Chimberengwa uthi owesilisa otholakale elegcikwane le-coronavirus e-Victoria Falls uhlalise yedwa okuthiwa yi-quarantine njalo uhulumende uselandelele bonke ayelabo ivela e-United Kingdom kanye lasebenza labo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lembono yezakhamizi zakwaBulawayo ngalolu daba
udokotela Chimberengwa uchasisa okunenyi ngowesilisa lo
ubengane yakhwehlela le eshaywa likhanda osihleza kumfaka ku-quarantine endlini yakhe ukuthi engaphumi kwangkhona ke i-team yethu isithatha ama-samples akhona sahambisa for testing then izolo sasesizwa ke ukuthi ama-results akhe abe positive sesihle samfaka ke ku-treatment kodwa i-treatment yakhona ngenxa yokuthi ube la ma-symptoms amayo ukuthi ube ngonika i-paracetamol ukwelapha ikhanda izolo ke ube sesizwa ke ngcono sesithi sengumuntu osesilile kodwa ke i-COVID ilokhu i-positive so uzaqhubeka ke ku-home quarantine okwesikhathi esifika 14 days iprovinsi ke sesihle sathina i-rapid response team yethu sincedisana naye lo ogulayo sesilandelele bonke ahlangane labo abanye ubelabo e-United Kingdom abanye uhlangane labo e-airport abanye isebenzi labangani sesibadinga ke ukuthi siyenzeke okuthiwa i-contact tracing sibone ukuthi abanawo yini yomkhuhlane we-COVID
ukhansila Mlandu Ncube ka ward 1 edolobheni lakoBulawayo uthi ikhansili ilesibhedlela kodwa badinga ukuncediswa ekwelapheni lokuhlolwa kwegcikwane
umende infrastructure isolation kalayo phela koBulawayo abalayo ikhansili so into eyenzakalayo ukuthi bona ikhansili mayibuya le ile infrastructure uhulumende umele afake imali ngoba ukuposition engcono yokuba lezi mali zokulwisana la Lucas Thembele ukuthi nje ukuqaleni ukubuya kwa-Minister of Health wasithembisa izimali ezizabuya lokuyatraina abantu abasebenza kwa-municipality so yikho lokhu esikumele
isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frank Phiri yena usole kakhulu ukuqhubeka kokuthengiswa kwempahla ezindala eduzane lamahhofisi ekhansili
hayi lapha nangifunga usola ama-city fathers ngento abayenzile because siyakwazi ukuthi abantu badinga imali mbone ngale esitholi khona phansi kwabo befake impahla abantu bathengisa laba abathengisa impahla lezamabheli sengizibuze right ukuthi uthiwa right ukuthi 100 people at a certain place manje njani abantu abathengisa impahla baningi abantu kuyaminya izelana kuyapitizela khona phana nyama uthi city council yelo bifuna imali kodwa but lokhona asukuthi uyifuna imali ufunga usubulala sebili
esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi sekumele kube lequla elaziwayo eliqondane le-coronavirus edolobheni lakoBulawayo
njengezakhamizi labantu bakoBulawayo sesiyenze inhlanganiso lapha isibiza khona wonke umuntu koBulawayo akula political party akulani ukuthi sibuye kwenzela ukuthi sincedisane
isibhedlela se-Thorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilichumi lasikhombisa abantu bengaminyana bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amachumi amathathu kodwa okwamanje akula muntu ogcinwe khona amalunga edalela eParliament kuthanye athe asilungelanga ukugcina izigulane ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sebelwa mukele ngenjabulo abeZimbabwe kwele South Africa uhlelo lokufafaza imithi emichoveni ngemva kokwesabela ukuthi inengi labo eligada limichova lilakho ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Liqhubeka likhwela inani lababanjwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa njengoba sekumenyezelwe ukuthi sebesedlula amakhulu amabili. Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe, ikakhulu lezo ezihamba ngemichova malanga wonke. Imichova yakwele South Africa ithwala abantu abedlula izigidi ezilichumi lesithupha 16 million ngelanga. Leli nani ligoqela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe eziyabe siya emsebenzini kumbe ezikolweni. USilethemba Mpofu ofunda e-University of Cape Town akafuni ukuzwa ngokugada umchova kodwa kugcine kungasela ngenye indlela. Kodwa akukhulumende usesungule uhlelo lokuthi imichova yonke ithelwe umuthi ingakangeni abantu iphinde ithelwe futhi nxa sebephumile. Kulolu hlelo izihambi zizaphiwa imithi yokugcobisa izandla ebulala igciwane le-coronavirus. Isikhulumeli sogatsha lwezokuthutha kwele South Africa unkosikazi Ayanda Alipain uthi bafuna ukuvala indlela zonke zokumemetheka kwaleli gciwane.
We're already starting to do your awareness campaign.
Sesiluqalile lolu hlelo ukugoqela lokufundisa abagada imichova ukuthi bengazivikela kanjani.
Leli linyathelo selemukelwe ngezandla zombili liningi labeZimbabwe abasebenzisa limichova. Kodwa akabanye abagoqela okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguBenedict uthi uvalo lolokhulu sasekhona ekugadeni imichova.
Lo mbono kahulumende wokuhlanza kwamatekisi lamabhasi ngibona kungumbono omuhle ngempela kodwa ngibona kuyinto enzima ukuyenza ukuthi sikhiphe wonke imikhuhlane noma ingculaza engabisele phakathi kwamateksi lamabhasi. Noma abantu bengayithemba mina ngeke ngithembe ukuthi kabe kuphume konke.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaqheliswa lungene lasemabhasini kanye lasezitimeleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi lukhangelele ukuthi ingxenye yabantu bakwele South Africa babanjwe ligciwane le-coronavirus. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafowethu.
Izakhamizi emaphandleni zithi zisemnyameni nge-coronavirus, esibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi asukumele phezulu bafundiswe ngaleli gcikwane. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Lanxa udaba lwegcikwane le-coronavirus lusekudwini emhlabeni jikelele njalo seliqhamuke kuleli, iningi lezakhamizi emaphandleni lithi lisemnyameni ngalo kanye lokumemetheka kwalo, kungakho lithi kuyadingeka ukuthola ulwazi. UNkosikazi Betty Nyathi ohlala enkangala esitezi uthi babhekane lodubo lokusilela kolwazi ngaleli gcikwane ukuze benelise ukulinanzelela lapho lithela qhamuka.
Lapha silohlupho lokuzwa ngomkhuhlane okuthiwa yi-corona. So asikwazi ukuthi ngangumkhuhlane bani njalo uyenza njani. So besifisa ukubana sibe kwazi ukuthi lanxa sibona omunye umuntu eselawo ukuthi sizabona njani ukuthi yiwo yini. Njalo asilangcazelo eyokuthi khona kumele siwunanzelele njani. Siubala siuzwa kuma WhatsApp lama village workers asiwabona ukuthi basicase ngalowo mkhuhlane.
Sinenjalo isakhamuzi esitezi uNkosikazi Silibaziso Khumalo uthi njengezakhamizi badidekile ngaleli gciwane le-coronavirus.
Siyawumangala umkhuhlane obuya one time usubambe umhlaba wonke. Vela kazange siphiwe vele woningi ukuthi kuba nje. Lokuthi sizivikele njani vela kasitshelwanga. Sikhomukuzwa ukuthi sokulomkhuhlwa amabhoda sevaliwe sokuthi kungathangani.
UNkosikazi Neli Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi bathole imfundiso ngaleli gciwane bazathabalala emakhaya ngenxa yokuswela ulwazi.
sesichana amakhanda konapha suyahlangane lo mzalwane uthi sabona akunika ihlombe asisakwazi ukuthi kumbe yamahlombe lapho ezandleni lapho kulapho kuphuphuma khona leyo nto kumbe kungapi njoba lo hulumende kasitheli ludo
uhulumende sekumele athathe amanyathelo okufundisa uzulu emaphandleni ngaleli gcikwane kutsho unkosikazi Nomvula Ndlovu esitezi.
Ngiyamangala ukuthi kathi shiwa uhulumende angathi sizwa ikorono leyo esingayaziyo ayekele ukwenza ikhampeni abantu kwabakhe kathi basebenzana bakahulumende baphonga uhola lehlezi bengahamba emakhaya lapha befundisa bechumayela ngayo hayi phela sizaphela sikaboni lama-posters asiboni lutho kuthi ngawo ama-posters asegcwele indawana yonke yasemathebeleni south.
Unkosazana PM Mangwekwazi osakhulayo ophila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe ezothengiswa kulele uthi usesesaba ukuchapha imngcele ngoba engahlaselwa yileli gcikwane.
Sabanye siphinda ngokuzithengisela sichapha amabhoda sibothi izinto zethu sizithengisela kodwa ngoba sekulo mkhuhlane lo sesesaba lokuthi siphume elizweni siyadobhadobha izinto zethu yikho thina esiphila ngakho lokho esibhadala ngakho amafizi abantu abethu njalo thina sithi umkhuhlane wecorona lo lapha kulele eZimbabwe kumbeni lapha thina esitezi besingakezwa lutho ngawo.
Unkosazana Rosemary Moyo isakhamuzi semawane ukuthaza uzulu ukuthi aguqe athandaze kuNkulunkulu ukuze lo mkhuhlane utshabalale.
Siyakwazi ukuthi sisemhlabeni wezinto zonke njalo kule mimoya emibi siyanxusa lamanxusa amakhulu kubana singene siguqe sikhuleke simxusa ubaba uNkulunkulu kubana yena asisize asivikele kulo mkhuhlane esigabeni kumbe ngithi emhlabeni wonke jikelele ngoba kulezi ngane seSouth Africa kulezi ngane endaweni ezijiyeneyo uNkulunkulu asilwele kuwo ngamandla kamoya engcwele.
Kusenjalo amanyathelo athethwe nguhulumende awuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus alakho ukudala ukuthi izakhamizi zihlaselwe indlala ngoba ukuhanjiswa lokwabiwa kwalokho kudla emakhaya oqoqwe inhlanganiso ye-World Food Programme kumisiwe kuliviki. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili wazise ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela yokukhonza emtshato kanye lemidlalo. Izakhamizi zibuthana ngobuningi lapho ziholiswa lokho kudla kodwa ukhansila wentepe uMnumzana Miklas Ndlovu uthi zizabulawa indlala xa lokho kudla kungamiswa ngenxa yaleli gcikwane.
Nxa kungahanjiswa village by village abantu babe balutshwana evillageni abantu bakhona babe bengakwani even 50 so ngibone ngathi lokho kungasolve iproblem ngoba kungavela kuvalwe sesidala omunye umkhuhlane odlula ikorolo ozahlubulala abantu masinya. Siyaba sesibulawa ngizithe ezimbili umkhuhlane wendlala lo mkhuhlane wekorona yonke yabe isibulala.
UMnumzana Gerald Mano wenhlanganiso ye-Africare eyiyobona ngokuhanjiswa kwalokho kudla emaphandleni uthi basadinga indlela zokukwaba bengephula amanyathelo athethwa nguhulumende akuvimbela kumemetheka kwegcikwane lekorona. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obadaya Moyo ubike izolo ukuthi sekuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngelithiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lapho akhuluma khona lo mnumzana Difa Dube owathola abazukulu bakhe ababili ngemva kweminyaka engamachumi amabili ebadinga kulandela ukwethulwa kodaba lwakhe kwi-Studio 7.
Mnumzana, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angixonge babugani.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi kuhamba njani udaba lwakho? Sizwa kuthiwa usuze wathola abazukulu bakho owabagcina kudala besabancane kakhulu. Akusitshela ukuthi kuhambe njani, bathole njani njalo banjani?
Babugande, okokuqala ngithanda ukuthi angidlulise ukubonga njalo ngithanda ukuthi nje ngelule injabulo ngikiyo, injabulo engakaze nje ngibe layo enhlizweni yami. Njalo ngibonge uJonga indlela esiye sasebenza sonke wangincedisa ukuthi ngingene lesi ukuthi ngithole abantwana. Ube lo hambo babugande olunzima kakhulu ngazama ukufaka kubo ze DC kwaehlu kwehlula ngafaka kubo chronically kwehlula ngafaka kubo blawayo 24 kwehlula I've tried all different ngazihambela mina ngayithenga ebhodi eHarare ngibhodi eblawayo ngithi mhlawumbe ngizahlangana nabo kwehlula kodwa-ke finally unkulunkulu uze wangizwela ubuhlungu babugande after over 20 years ngibadinga labantwana it's over 20 years nangingaphazamisi now it's 28 years now ngibadinga labantwana kodwa what I vote the most ukuthi nxaku lapho engizadela khona isikhathi lapho engizangela khona kugrezi yami kodwa nxangingakatshoni nxangingakuhamba ngenyawo angisuze ngidele kodwa-ke ngibonge kakhulu istudio 7 umsebenzeli wenzileyo bafowethu ngithi muhle kakhulu umsebenzi njalo ngibonge labantu everyone who was calling me from all angles emashonaland yonke indawo pikita binga everywhere they were calling me being trying to help me labanye bengifonela besithi actually bayafasena bayafaka imithandazo esontweni because they've heard me kwezinye izinto engicontributa kizo kustudio 7 ngangikhuluma ukuthi izinto ezinceda izimbabwe ezingeneral kungakhethelekile ukuthi ngumuntu emashonaland noma ngumuntu ovela ngaphi kodwa bathathe konkwana ukuthi through ama-contribution yami abahlala bewalalela yikho baye bazwa ukuthi ngokuzwa uhlupho engikilo bathi bayazinikela ukuthi this is the only way abangangibhadala ngayo bheka ukuthi kulezi zinto labo engibeyenzela zona ukuthi sincedisane ukulungisa ilizwe lakithi sincedisane ukwenza izinto eziningi kodwa ngibuyele bhek abantwana ngiye ngabadinga ngabathole eHarare edorobheni okuthiwa kuseshitungwita ngokukhula bathi bona bakhulela bakhula bekhuliswa ngabantu abangabaziyo bakhulela duze leboda yemozambique
manje ungasitshela ukuthi njengoba usubabonile usuzabathatha uhlale labo na kumbe sebezahlala ngani
babugande ukuthi ngibathathe ngihlale labo ngifisa ukuthi ngabe nje kuhle kwenzakala khona lapho ngiqeda ukuthola ucingo lwabo ngifisa ukuthi ngabe bahle bagada khonapho ngaso leso sikhathi ukuthi bahle bagada bahamba baye ekhaya ngiyazi kuningi okwasilahlekelayo phakathi kwami labo abantwana bakadadewethu okwangilahlekelayo iminyaka yonke le behlupheka mina ngikhona kodwa kungasintando yami kuyintando kungathi intando yomuntu kungathi intando yabo labo njalo ngoba labo basuka besesebancane bengakabi kwazi lokuthi baloo malume wabo ophilayo bona nje into abayitshelwayo bathi bakhula betshela ukuthi uthi abantu isifo zabo zonke zatshona zonke abantwana ngizabathatha ngifise ukuthi ngabe uthiwa kule ndlela engamema khona abantu ngizakwenza idili emzini wami ngihlabe noma iy'nkomo ezimbili ngikhe ngizele intokozo njalo ngihambe ngiyebadingisa lalapho kulele khona ugogo wabo ngiyenelisa ukuthi ngihambe ngiyekwenza nxa ukuthi abadala ngibiza abadala bayenelisa ukuthi bayevikela ugogo wabo khona ngalo ukuthi abantwana nampa ngoba laye wathi watshona ekhala ngabo lo oyinkazana laye uthi ngangikhuluma laye uthi yonke indawo lapho kade ehamba khona kade bemtshela ukuthi wena hamba uye kugogo wakho ozala umama wakho nguye umuntu ngakwazi uhambe uyefika khona impilo yakho ilapho ezaqonda khona bengingadli ngaphili kahle bobugandi kodwa finally imithando zami ziyezwakala
hhayi kuyezwakala isibongile kakhulu ungavalelisa uzulu
ngiyabonga kakhulu bobugandi mina kakhulu into le engifuna ukuthi nje ngaphambi kokuthi ngivalelise bobugandi bengifuna ukuthi ngithiyele uzulu la amazwi into le ibe yisifundo kimi ngokwenzakala kwayo ngokuthi akube isifundo lakuzulu ukuthi bakithi nxa kakhulu ngikhangelisa kakhulu kubodadewethu nxa kukuthi kubodadewethu labantwana bethu abangamankazana nxa uye wathola umuntu ozwana laye waze kwafika isibanga sokuthi usekwenzisa umntwana zama ngakho konke okusemandleni ukuthi ube kwazi ukuthi ukuthi ngibo kuvela ngaphi kibo njalo ungakugcini wedwa wena wena mama womntwana zama ukutshela labanye abafowenu utshele labazali bakho ukuthi umuntu okwenzise umntwana uvela ngapi ukwenzela ukuthi ingozi nxa engabe isenzakala sibe kwazi ukuthi abantwana badingwa ngaphi noma umkhonto siwulonda sisiya ngaphi so ngithi zulu wakithi akube nesifundo le nto eyenzakaleyo kubazukulu bami ujosephina lo-witness ukuthi le nto le eyenzakaleyo ibe sifundo kuzimbabwe wonke noma ngisithi nje kuzulu wonke olalela istudio 7 ngiyabonga kakhulu ngibonge njalo lakuzulu njalo ngiphinde ngibonge okungapheliyo bathi isindebele sithi ngiswele amazwi azinkulungwane engingawabonga ngawo uzulu wakithi ngendlela osapote ngawo from kusuka abanye kade bebona besegoli besithi dube sikuzwile ukhuluma ukhala ngabazukulu bakho ngiyabonga babukhandi ngibonge ukuthi akungenzeki kimi kodwa akwenzeke uzulu wonke umntwana wezimbabwe oyabe ezama ukuthi alichube edinga usizo lingayithathele kancane lindaba ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile
lowo ngumnumzana Tifa Dube obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla sixoxalo Councilor Lilian Mlilo waka ward 12 enjubele lobhengula njalo engumgcini sihlalo wekomiti yekhansili yakobulawayo ebona ngezempila kahle sihlaziya ukuthi idolobho leli lizilungiselele kanganani kungaqhamuka igcikwane lecoronavirus eselisabalele kwamanye amazwe
sithuthisekile ukuthi alukabi khona ukuthi uphande ngodaba lolu ngendlela abasitele ngayo ngoba sizamile sibili ukubuzisisa kakhulu ngoba besitela ukuthi khona bona kade besabakhangela yilabana abantu abayehla i-airport bahle bababambe babahlalise laphana bebakhangela ukuthi abalayo umuntu womkhuhlane sazama ukubuzisisa ngokuthi ama-border post lawa-ke angabomakhelwane bona bayenzeni kwakhanya besithi khona hhayi kuma-border post lawa njengabo-South Africa oMozambique oZambia ama-neighboring countries zona lawo hhayi bayathestwa nxa sebebuya ngapha sakubona ukuthi hayi xa kungukuthi kunjalo ukuthi ukuthi loba ingangena hayi kukhanya kuvikelekile
selabatshela abantu elibamelayo ngalolu daba kumbe lokho eliphakathi kokubazisa
hayi siyabatshela kuma-feedback meetings ethu ngalolu gaba lwe-coronavirus ngoba kodwa vele anto yabona emathepheni kuyaphuma kuma-radio kuyakhulunywa abanye babevele sebekwazi but lathi kuma-meeting esiwade siwayenza engabhanwa ade sibatshela
ukuhlanzeka ke nxa abantu kumele begeze izandla amanzi atholakala lula yini lingaqhamuka leli gcikwane idolobho leli lizimisele yini ukulwisana lalo
ye idolobho lakobulawayo sesizimisele ukuthi kungaqhamuka okuqhamukayo singazama sibili ngendlela zonke ukuthi silwisane lalo leli gcikwane i-reasoning ikhona kodwa okwakulezi nsuku ingconywana lokho kuthe kwana izulu lona leli elike lana angena ngemile mbijana amanzi emadamini ethu lapho esithola khona amanzi okuthi lakho kuthe kwa le reasoning liyana ithi yaba ngani ingconwana isekho ku-96 hours ngendlela embona ngazo ingabe siku-48 hours kathesi
ukulahlwa kwempahla mahlayana phandle kuye
ye siyabafundisa siyabatshela la kuma-meeting nalawo esiwayenzayo ukuthi njengoba kulohlupho lodizili izibi zabo bazifake ngani lokho esibatshela sibili abantu khanya kodwa abantu bayakuzwisisa ukuthi ungabona imota ingabuyanga ungathathwa ethulelele egangeni bisela eyadini uzigcine zinjalo zisesake ngoba kuyabe kungasizo zibilizana kumbe ezizabula zinuke isikhathi esimaningi sibatshela ukuthi bafake amaphepha phela vele yayisolana abola anuke kwabisela phakathi uphinde wakhiphe futhi phandle nge-Friday elandelayo ngoba kutholwa nge-Friday hhayi imikhuhlane yesihudo kulezi nsuku ngani hhayi ayikho ningi hhayi imikhuhlane embone ngani ingani yiyo esingani isisiba khona ngumkhuhlane lowo i-cervical cancer leyi esikhona kulezi nsuku eyabomama yikho singani esikubone ngani kuzubhejisiwile
kule mzamo ukuthi abantu beyaziswe ngayo lokuthi bayihlole
ye sile mzamo yokuthi sibazise silazi izibhedlela abahamba khona besiyahlolwa khona free as a cancer ama-clinics lapho abahanjwa khona besiyahlolwa free siyabatshela omama siyabakhuthaza siyakhuluma kuma-funerals siyakhuluma emihlanganweni ukuthi omama ngabahambe bayehlolwa i-cervical cancer ephumula clinic eluveze clinic ikho lapho bayahlolwa khona ngale free.
Leyo bekuyingxoxo lo-Councillor Lilian Mlilo ka-Ward 12 enjube lelobhengula njalo engumgcini sihlalo wekomithi yekhansili yakobulawayo ebona ngezempilakahle asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Uhulumende uthi usekhona omunye njalo otholakale legcikwane le-coronavirus eHarare. Silugqiba lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.